Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 lwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ilizwe lomhlaba jikelele ukhangelele ukukhethwa kwedale labaphathi intambo iCabinet ngomongameli Emmerson Mnangagwa ngasiphi isikhathi. Uzakhetha bani?
Ukhululekile ukuthi akhethe abafuna ukubakhetha. Thina njengebandla zaqhuba sizimelele sodwa. Esikukhaleke kakhulu ukuthi anti utshile wena Mnangagwa ukuzaba lokukhethwa ngo-2018.
Kanti owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ungaphi?
Umphoko uguilty is charged by himself. Uyayazi umntana nakade yenza lumbone ibaleka umkosito omkhulu emuntwini vele nguyena ngokwakhe mnikazi ekubalekeni njalo engu-vice president lapha umphoko eraiza to that level i-constituency kamphoko enkulu kumbe ngithi futhi eyoyodwa bekuvele kungumkani.
Lebotswana seliqalise umkhankaso walo wokubutha abeZimbabwe abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu weZimbabwe kunye lomhlaba wonke jikelele ukhangelele ngamehlo abomvu ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakhetha nini amalunga edale labaphathi intambo iCabinet. Inhlanganiso ezizimeleyo kunye lamabandla aphikisayo akhuthaza uMnangagwa ukuthi angakhethi amalunga edale lephalamende amanengi azasinda isikhwama selizwe. UBathabile Masuku sipha lolu daba ekobulawayo.
Elandela isisekelo sombuso welizwe, umongameli Mnangagwa udilize idale le-cabinet ebelikhona waqamba umnumzana Patrick Chinamasa ukuthi abe esaphethe isikhundla somgcini ingcebo, lo mnumzana Simbarashe Mbengegwi ukuthi abe esaphethe isikhundla sikamphathi intambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Exoxa le-Studio 7, isikhulumi se-National People's Party, umnumzana Methuseli Moyo, uthi izinto zeZANU-PF abazingeni njalo khangelele ukhetho.
Ye thina njengebandla le NPP sibonile ama acting minister amabili asefakwe ngumnangagwa. Okokuqala besivele sikukhalele lokho ukuthi umnangagwa uza bisela abantu bakamgabe bona boChinamasa ombengekwe. Sokutsho ke kutsho ukuthi kuyaqhubeka kuyaphambili. Okwesibili thina njengebandla le NPP owakhathesi simisisodwa izinto zeZANU zingabe zezikhokhelwa ngumnangagwa kodwa lokho izinto zeZANU besingazingeni kangako. Ukhululekile ukuthi akhethe abafuna ukubakhetha. Thina njengebandla zaqhuba sizimelele sodwa. Esikukhaleke kakhulu ukuthi anti utshile wena umnangagwa ukuthi kuzaba lokukhetho ngo-2018 yikho esikulungiselelayo. Silungiselela ukhetho siloke si opposition party asiko government kafake labo afuna ukubafaka. Thina sikhalela ukuthi siyekhethweni sinqobe sibumbe owethu uhulumende.
Isikhulumi sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi umbuso asilogwaye elicutshelanayo njalo abakhangelelanga kakhulu ukuthi babizwe kuhulumende lowo.
Ama opposition parties kumele bekhumbule ukuthi umbuso akulona igwaye ukuthi aliyacutshelana abantu bebhemisana hayi njalo awubolekwana umbuso. Umnangagwa uthole umbuso ngendlela zakhe. So ukuthi opposition sikhangelele kakhulu kuye ukuthi uzasheya lathi hayi kungaba yinto ezasidisappointa kakhulu. Kumele sizihluphe ngokulungisela ukhetho opposition parties sibone ukuthi siyathola amavoti kumbe wona amandla okubusa agcweleyo from ivoti yabantu ekhetheni oluzayo. Kulokuthi sikhangelele ukuthi omunye umuntu othole umbuso ngendlela zakhe esebenzisa amandla wakhe eshare lathi mbona ngani kungadisappointa kakhulu. Asikhangeleni ekhethweni njengo-opposition.
UMaphosa ugcizelele wathi ukufakwa kwamalunga edalele parliamente amabili akusohlupho, kodwa uhlupho ukuthi umnumzana Patrick Chinamasa ozabe ekhangele ezomnotho waziwa ngokwehluleka umsebenzi okwenza kube lensolo yokuthi uzakwehluleka.
Ukudiliza e-cabinet ebumbe enye kumbe interim leya sebundile lamadoda amabili lawa akuso problem. Kodwa nasikhangela labo asebefakile ikakhulu Chinamasa ule history yokungaphumeleli emsebenzini wakhe, sithi ukufeyila emsebenzini wakhe as finance minister. So okakade asikwazi ukuthi umfaka ngaliphi, njalo uthembe ukuthi uza yenzani okutsha esikhathini esifitshane sonesi esingavuselela umnotho welizwe. Besikhangelele ukuthi uzadinga ama-professionals abale technical experience le knowledge ku-field naleyo efaka umuntu owaziyo ngezemali, hayi ukuthi edonsi leya nje elifake laphana ngurani i-political appointment eyenziwe lapha kungakhangelwanga ukuthi ilizwe lizatholani njalo sizangenani njengesizwe lapha nikana imsebenzi nje njengabangane.
Osakhulayo unkosikazi osebenza labasakhulayo uWinnie Imani uthi ukhangelele ukuthi amalunga edalele parliamente afakwe ngenxa yokuthi balolwazi lomsebenzi, hathi ukuthi ngabangane kumbe izihlobo njengalokho obekukuhulumende kamgabe.
Ngikhangelele ukuthi abameli bakahulumende amaminista bazakhethwa ngokunanzelela. Ngikhangela ukuthi imsebenzi yomuntu iyezamngenisa kukhabhinethi, akukhona ukuthi umuntu ungeniswe ngesingundengunde kumbe ubumenemene lokufakana ngobuhlobo lobungane. Ngikhangelela ukuthi amalunga ekhabhinethi ehliswe, njalo lokuthi inani layo leyi ingayehliswa, ngithi kuzaba lula njalo ukuthi silandelele imali zelizwe, kuzaba lula.
Osebenza labathengisayo iBulawayo Vendors Trust umnumzana Mike Ndiweni uthe ukhangelele ukuthi iParliament ibe labantu abalutshwane ngoba ilizwe lingelayo imali yokubhadala abantu abaningi. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wayesaziwa ngokukhetha idale leCabinet elilabantu abaningi kakhulu, iningi bengenzi umsebenzi oqotho. Umongameli Emerson Mnangagwa wathembisa uZulu ukuthi uzasebenza kanzima ukuthi alungisise ezomnotho welizwe, njalo uZulu umlinde ngamehlo abomvu ukuthi abone ukuthi uzakwenza njani ngamalunga edale leParliamente ngoba eyiwo ayesidla imali phose yonke yesikhwama selizwe. Umnangagwa uyahlangana labo nobhala bengatsha zikahulumende namuhla, okuyisibonelo sokuba uluhlu lwedale leCabinet lungethulwa lasiphi isikhathi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko elokhu engaziwa ukuthi ungaphi kulandela ukuxotshwa kwakhe esikhundleni ngeviki edluleyo. UMphoko ucatshangelwa ukuthi uyesaba ukuphindela elizweni ngoba engabotshwa, kodwa ezinye izakhamizi zedolobho lakoBulawayo sezikhuthaze uhulumende ukuba aphathe abantu ngokufanayo njalo abophe zonke izizalwane zeZimbabwe eziphatheka ebuqilini ngokufanayo. Bethi loMphoko laye kulungile ukuthi abotshwe athoniswe amacala akhe njengaye wonke umuntu owetheswa icala nxa elalo. UAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Okwamanje umnumzana Mphoko kakho ezweni, amasotsha ayamdinga. Kuviki edlule aye ehofisini endodana yakhe usiqokoqela Mphoko, amswela akwaziwa ukuthi laye ukuphi. Iningi lithi uma umnumzana Mphoko elecala gabhekane lalo, kodwa kukhanya sekulenketha bechabi enkulu ekubotshweni kwabantu ngoba sekubotshwa abantu abakade besekela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, kodwa yena uqobo waphiwa ilungelo lokungabotshwa. Osakhulayo uMojalifa Mugwele uthi uma uMphoko ebalekele amacala abekwazi ukuthi icala aliboli, kodwa uma ebalekele ukusiza umphefumulo wakhe kulungile.
Le akumangalisi ukubona obe ngumsekeli kamongameli umphoko enyamalele chawutshani. Kuyatshengisa ukuthi icala lakhe uyalazi ele corruption elokuthi bebetshontshela uhulumende betshontsha imali ezimele zithuthukise uZulu wabantu kuyizo ezithuthukisa amabhizimusi. Simbonile umphoko esakha inkala kathi yebhizimusi ekhulayo. Nanku sokuvuka kubotshwa abantu akade behulumende besenza ukuganga betshontsha izimali sechawutshani. Icala lakhe uyalazi, kodwa lapha khona nxa kule radio kalaleli ukuthi icala kaliboli. Mhla ezabuya ekhaya uzafica bemmelela abafana, uzangena entolongweni ajeziswa amacala akhe.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi uhlupho ukuthi umphoko wasuka wahlamukela abantu bakibo, ngakho uma esebunzimeni akulamuntu ozihlupha ngokuthi engabe engaphi kumbe elobunzima obunjani.
Umphoko watsuka watsebenza against abantu bakubo, bemkhuza engalaleli, bemtshela ukuthi umgabe uzamtshiya esihlahleni. Namhlanje nguye osephaphatheka ngelizwe eseswele i-protection ejayele ukuphiwa umuntu ngabakibo uma sesebunzimeni. Amabhizinis akhe asilaqiniso ukuthi azabhetha ngani, kodwa uma sikhangela nje umumo, hhayi asiboni kusiba lo dubo. Sibona ingane azaqhubeka amabhizinisi akhe siyaphambili.
Abanye bathi umphoko uyakwazi okuhle lokubi akade ekwenza, yikho ebalekile, njalo okwehlele umgabe yikho okuhle kwamenza wabaleka ezweni. Unkosikazi Abigail Mupambi uyakulandisa lokho.
Umphoko uguilty is charged by himself. Uyayazi umntana nakade yenza, nimbone ibaleka. Umprofiti omkhulu emuntwini vele nguyena ngokwakhe mnikazi. Ekubalekeni njalo engu-vice president lapha umphoko eraiza to that level, i-constituency kamphoko enkulu kumbe zithi futhi eyiyo yodwa bekuvele kungumgabe. Uthe zibona engasela constituency wahle wazibona kungela reason yokuthi abe khona.
Umqondisi we-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe umongameli wathi abantu bekhohlwe ngezolo elibi, kungani lokho kungathinti lamalunga e-G40 asebotshwa, kukanti lakucelelela Coaster kulezigange ezedlulise amalawulo lakhona.
Akwazakali kungena umphoko ubalekile kumzeni kavalekanga, kodwa mbona ngazathi njengoba besithi let bacons be bacons ba-aplaya la kuwo mtoko, ngoba uma besithi bacons benga-aplayi kuwo mphoko basikwazi batsho kubobani.
Engezelela amazwi kambuso olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthe akumangalisi ukubaleka kukamphoko, njalo ibhizimusi lizaqhubeka ngoba elezisebenzi, kodwa ethi kudingakala ukuba umongameli Mnangagwa ahlale phansi lomphoko bakhulumisane.
Kwenza kuletha uhlupho mhlambe ekuthini indaba le ize iphele, ngoba kumele bazi bakhulumisane laye, badinge indlela zokuthi abuye ekhaya kuxoxiswane ukuze kudlule ngendlela efaneleyo. Kodwa nxa kusiza emabhizinisini akhe lawo othophisi, angithi vele bekulosiqoqoqela umphoko nguyokhangeleyo ezamabhizinisi, angiboni ukuthi kuzaba le effect eyangaphi, angiboni ukuthi kuzaguqulani ngokuba uzaqhubeka vele lokho warana ekhona lapha khona. Kodwa ngokuphathene lohulumende kuyadingakala ukuthi umphoko layo Mnangagwa bahlale phansi balungise for the sake of ilizwe, for the sake of future abantu abethu.
Maningi amalunga edalele parliamente la ku cabinet kaMgabe ababalekileyo, abafana labo mnumzana Jonathan Moyo, uSevia Kasukuwere labanye, kuthi abanye badlela evalweni kulandelwa ukugenqulwa embusweni kaMgabe Libutho osekuchiye ikakhulu labo abakade bemsekela besidla imbuya ngoluthi. Umphoko lamanye amalunga ebandla lezanu PF acatshangelwa ukuba engabe eseMozambique, okuyikho okudabuka khona unkosikazi wakhe. Okwamanje asebethe bamiswa phambi kwedwale ngumnumzana Ignatius Chombo obebona ngezemali, osakhulayo ebandla lezanu PF obengumgcini sihlalo ogatsha lwabatsha umnumzana Khuzana Ichipanga lomnumzana Innocent Hamandishe obeqoqa inhlelo zohlangothi lolu. Wonke laba ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga exuku lezanu-PF elithiwa yi-G40, kuthi abexuku elinye elinakanelwa ukuthi lisekelwa ngumongameli Mnangagwa elithiwa yi-Team Lacoste alila ngitsho loyedwa oseke wabotshwa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine.
Ngalesi sikhathi isigaba seMatabeleland South sandise ukuba sesomile, izifuyo zicuba amadlelo engasekho. Kodwa lo umnyaka kunganeno kulandela izulu eline ngomnyaka odluleyo lelinakathesi. Sixoxele sakhamuzi salumango umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe ngomumo walesi sigaba. Yona inhlanyelo iyatholakala lula yini njalo ayiso ntengo ephezulwini?
Hayi, iyatholakala kambi lamasabe izulu. Kodwa okulimaza kakhulu ngoba le mali vele zingekho, hayi kanye iyabiza, iyabiza. Yikho kuza kufila abanye ukuthi babili ngisho iyakhulile eyomini. Kwakhona ikhona abaningakufika i-GNP eGwanda. Khona kodwa iyadula, balikhwane sibili abangayenelisa ezakwenika amasimu abo. Kwakhona ikhona inyama lezitoro nje yashayisana layo. Kodwa hhayi.
Manje ngokubona kwakho umnyaka lo ukhanya uzabe unjani, ungawuqathanisa yini lo mnyaka lo odlule?
Kwalo mnyaka engingi ngaba ngcono kona emasimini ngoba ngiyakuzululana kodwa esigcina selisina kakhulu indawo eziningi zatota amabele atsha yakho indawo lezi ezingamahlabathi hhayi akusenzi kwambile kodwa kwagqabula emanzini yiko abantu abanye kabatholanga liphephile kodwa le nyaka linganani phela ngesikhala ngiyahabe bekwenzakalaphi ingalindekile isaqalisa kodwa hhayi enginingi ngaba ngcono nangabona
Zona izifuyo ke siyabona eminyakeni edluleyo ukubana kusiyafika isikhathi lezi ziyaba sezicuba, ezinye zisifa ngokuswela amadlelo kunye lamanzi. Khona kunjani lo umnyaka?
Yabukeka ziyaqazimila laba lalabana yile kambe ngazithela nje ezinye mhlawumbe ezingabizabile kodwa hhayi zokuza bekungabe zili ngabe zikhona eziwayo ngoba amanzi ibili kwezinye indawo aze izulu lize labuyelana ngaphethi lafika amanzi ekhona zangabe lisize kakhulu endaweni eziyeko kambe njeba sifika indawo kazifanani. Ngakwazi ukuthi kwezinye indawo lapho abantu abakhala bengamanzi kasebesaw kule ndawo sibesuka amanzi kodwa indawo eziningi ezempilo emkhulu eziziwa hhayi abetholakala amanzi lezifuyo ziyabukelubeka sibili akufani ngeminyakeni lapho kuthiwa silabe khona indambo yokuhamba hhayi indawo eziningi inkomo khanya zizinto ngathi zihambe zedula kumisima nje esizile ngoba kuyimpilo ukuhlola lo uyena ukuthi.
Alo ke umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda siqoxela icingweni ekhona le eGwanda.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Agesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iphephandaba leNew York Post lithi laphiwa imbiko yamanga ngenye inhlanganiso efuna ukugcona ilunga lamaRepublicans umnumzana Roy Moore owetheswa amacala okuya emacansini lamantombazana amancane. Inkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kweleSyria ziyaqhubeka namhlanje eGeneva. Impi yeSyria eyaqala ngemva kokuba umongameli Bashar al-Assad ezama ukumisa umvukela owaphiwa igama lokuthi Arab Spring isileminyaka yesithupha isibulele njalo abantu abafika phose ingxenye yesigidi. Umkhokheli webutho leMyanmar ulandule imbiko yokuthi balohlelo lombhuqazwe oqondiswe kwabokholo lwesiMuslim olwabantu besihlobo sesiRohingya. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezisole kakhulu ukwanda kwamacala adalwa ngabavela eZimbabwe ngesikhathi iningi liphakathi kokulungiselela ikhefu leKhisimusi. Linsolo iza ngesikhathi umeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba laye osekhale kakhulu ngokuphatheka kwabantu bokuza ekudaleni amacala ethi usesiya emthethwandaba ukubamba ngamandla ugatsha lwendaba zasekhaya ukuthi luphindisele emuva bonke abakwamanye amazwe abaseJohannesburg bengene elizweni ngokungekho abangena ngokungekho elizweni okungekho emthethweni. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwanda kwezehlakalo zokubulawa kwabantu, ukudutshulwa, ukubanjwa inkunzi lokutshontshelwa endaweni ezihlala izalwane zeZimbabwe eziningi eJohannesburg sekutshiye iningi lezalwane zeZimbabwe zizonde kakhulu. Kumaviki asanda kwedlula kulezehlakalo eziningi zabeZimbabwe abadutshulwe bafa bebulawa izigangilezi ngesikhathi bevela emsebenzini ikakhulu abasebenza ebusuku. Isizalwane seZimbabwe ohlale yuvela umnumzana Lisbeth Ncube uthi ngokusondela kweKhisimusi amasela iningi lawo okuyintsha eZimbabwe asesidlubhedu. Uthi iningi lalabo abasebenza endaweni zokudla betshayisa ebusuku babanjwa inkunzi mihla yonke, kanti osekusesabisa ikuthi sebekwenza lokhu lobalibalele. Amanye ala masela ahamba emaningi kuthi bengahlangana lawe bakuhanqe bakuthathele yonke into olayo. Kwezinye indawo vele sekusaziwa ukuthi ungaquma lapho sekumnyama uzakhuthuzwa. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Prophetess Notiba uthi okwenza intsha eZimbabwe iphatheke enhlelweni zokuganga yikusilela kwemisebenzi kanye lokuswela ukulaywa. Uthi abanye njalo bacabanga ukuthi njengoba sekuyikhisimusi umuntu wonke ule mali.
Amayouth bafuna ukuthi bathole nje ukwaziswa ngokuthi ekhaya kuzolunga. Bengalahli lo siko ngoba usiko ukululahla yikho okwenza ukuthi nana abantu bagcine besenza into ezingalunganga like i-crime.
Induna yakomthwakazi eJohannesburg uAlbert Zwelibanzi Gumede uthi ukuphatheka kwezizalwane zeZimbabwe ekudaleni amacala yinto emzondisa kakhulu njengenkokheli yesizwe.
Sile uhlupho lokuganga sokungaphezu kokuganga sokuba kukhulu kakhulu. Ngiyafisa ukuthi lokho kwenza eme siyeza siza ngamandla simfisa umuntu osihlala naye lapha thina only ezweni efikela sigcina sibizwa ngokuhlupho lokungana singalandawo yokuhlala lokuhlupho kasuka ekhaya. Abantu bakhohlwa ukuthi basuke behluphekile sebefika lapha sebesezibonani sebekhohlwa.
Ugumede uthi njengezizalwane zeZimbabwe bazazizingela izigebenga lezi bazise emapholiseni. Kumaviki amabili edluleyo usikomiti wamapholisa esabelweni seGauteng uLieutenant General Deliwe Dilange wethule ukuthi isilinganiso songamachuma isithupha ekhulwini 60% yamacala alodlakela kulesabelo adalwa izalwane zakwamanye amazwe. Lesi ngesinye sezizathu esezenze umeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba waqala amalungiselelo okuya emthethweni ndaba esiyacela ukuthi abambe ngamandla ugatsha lwendaba zasekhaya ukuthi luphindisele emuva bonke abakwamanye amazwe abasedolobheni leJohannesburg abangene elizweni ngokungekho emthethweni. Ministry of 7 Johannesburg ole South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Lokhu sikudaba olufanayo eleBotswana seliqinise umkhankaso walo wokubutha abeZimbabwe abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni. Amalanga asanda kudlula abone abedlula inkulungwane abeZimbabwe bebuyiselwa emuva ngenxa yokuthi abala maphepha okuhlala eBotswana. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Amapolisa kweBotswana asungule umkhankaso obizwa ngokuthi 60 Days of Action ekuqaleni kwayona le inyanga inhloso ukulwisana lobukliwi kanye lokubutha abaselizweni okungekho emthethweni. Njengenhlala yenza abeZimbabwe yiwe bazithola bekunani eliphezulu lalabo ababotshwa ukubingela amaphepha okuhlala elizweni. Umbiko wamapolisa uthi abadlula inkulungwane babotshiwe lokhu umkhankaso wasungula mhlazi ku-1 kuLwezi. Amapolisa athi inhloso yomkhankaso yiwuhlamba isitalada ngesikhathi kulungiselelwa ikhefu leKhisimusi. OweZimbabwe umnumzana Dumisane Ncube uthi kunzima ukuhamba esitaladeni zeHaboroni uma ungela maphepha aqondileyo.
These days amapolisa abutha kadlali due to i-60 days of action ukuthi khona babantu abayizigila mkhuba labantu abangela maphepha. Ikakhulu abafowethu laba abayenza ama peace jobs abangela maphepha. They are being rounded up ngamapolisa.
Umnumzana Carlton Tembo yena ubona ingathi izehlakalo zombusazwe eZimbabwe yizwe ezingemuva ukuqinisa umkhankaso weBotswana ukubuyisela abantu amaphepha emuva.
Kulivike naleyi edluleyo umgabe ethunjiwe, umgabe ebanjwe ngamasosha landlani, ba intensify kakhulu on deporting ama undocumented immigrants. Abantu bebebotshwa khona kokudlala. And this is also one thing which has been going on for the longest. Lalapha izinto bezinzima ongakanani iBotswana ibingami ukuthi hey abantu laba bayadubeka man asibekeleni imbijana hayi kade lokho beqhubeka bebopha abantu bebadiporta njalo abantu bebabhisele edubeni lobana kade bekiwe.
Kodwa unkosikazi emachuma yena akaboni kulobudlelwano phakathi kowenzala ekhaya ngontshintsho kwezombusazwe kanye lokubopha abantu lamaphepha kweleBotswana.
Operation le ekhona siyayibona njalo sivele siyijwayele iminyaka yonke. Bayasibutha especially abakhaya behamba bemisa lamakhombi siyakubona sibona ukubana kungabe kuhambelana lokwekhaya.
IBotswana ithi isebenzisa isigidi samapula i-1 million pula ngomnyaka wokubuyisela emuva abeZimbabwe abadlula inkulungwane ezingamashumi amathathu i-30,000 bengakabuyiselwa emuva abesilisa bayathelwa imvubu enduneni ukuthi bengaphindi leli cala. Kodwa iningi ngemva kokuthiwa emngceleni we-Plumtree liphenduka khonapho khonapho. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Gaborone kweleBotswana.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Metam Wave, 4930, 15580 la ku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of sunshine.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. Ilizwe lomhlaba jikelele likhangelele ukukhethwa kwedalela abaphathi ntambo iCabinet ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uzakhetha bani? Kanti owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ungapi? EleBotswana seliqinise umkhankaso walo wokubutha abeZimbabwe abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni. Sizwe njalo laseSouth Africa lakho sekulomkhankaso wokuthatha abeZimbabwe abangela maphepha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 p.m. ntambama.